bekhuluma emhlanganweni lentathela izindaba. Amalunga edayile eParliamente awe-CCC bathi loba nje uZulu ebasola ngokwamukela imali kumele azisise ukuba baphila nzima njalo imali ayiveli kuZANU-PF kodwa ngeyokuthi basizakale. Umsekeli womkhokheli wamalunga edayile eParliamente awe-CCC uNkosikazi Sichelisile Mahlangu uthi bathatha imali njengesikwelede esithi bazayibhadala.
Okwenzakalayo ukuthi yebo siyabavumela ama-citizens nxa esithi imali wangamelanga siyithathe njengama-MPs, kodwa-ke ukuthi abakwazi ukuthi imali yangikhona yavelela ngaphi. Okusenza sivumelane ukuthi asizange sisabatshela ama-citizens ukuthi sihlala endaweni ezinjani lesihlangana lakho njengama-MP, ngoba u-MP simkhangelele ukuthi abe ngumuntu othi lalapho ahamba khona abantu bamhloniphe u-MP wabo, ngoba yibo babemfakile. Ukumfaka kwabo babemfake ngokuthi bayamhlonipha njalo bayamthanda njalo bayamtrusta, but esihlangana lakho nxa sisifika ngapha abakwazi.
Uqhubeka esithi kuningi abakhala ngakho edayile eParliamente ngoba besebenzisa imali zabo okwenza bagcine sebephila nzima. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC uMnumzana Gift Osalo Siziba uthi njengebandla bazalandela wonke amalunga abo ePhalamende ukuze babhadalele imali ngemva kweminyaka emihlanu.
Indaba ebesikhuluma namhlanje kubana ke iclarify ama-members of parliament yethu kubana bangena njani ku-loan process yama-40,000, ngoba njengathi asikhulumile umongameli khona ukuthi thina sosayita compromise kundaba ze-integrity ukubana imali zisetshenziswa njani. Yikho thina sihlale labo phansi sayenza i-caucus basicace ukuthi imali eyasiyithiwanga yizana, imali eyavela ku-supplementary budget. Number two, imali le sithethe as a private loan aso mali imali okufanele siyibhadale isiya ku-housing, asisahlale emahoteleni. Number three, sivumelele ukubana nxa uthethe imali fanele ubhadale esithi i-pay back the money.
Ummeli wenkulumane edayile ePhalamende uMnumzana Kucaca Phulu uthi njengebandla bazaqhubeka beqongosela uhulumende ukuba bathole indawo zokusebenzela eziqintini zabo lokuba babe lezisebenzi ezizabancedisa umsebenzi.
MP nxa kuthiwa uzaba ngu-MP amele abantu ngokugcweleyo, zikhona izinto kumele abe nazo. Number one, nxa eseHarare la kumele abe le-ofisi, abe nomuntu osebenza e-ofisi oyabe ebhala amarepoti akhe sezane ecollector ama-acts of parliament lawa newafaka lapha esithi khona ngu-MP ilokuzeni i-agenda yanamhlanje nawo i-act of parliament ekhona nayo amendment esibuyile, asihlale phansi sikulungise. Siyahlala bese ngimtshela ukuthi kulungise kanje, suke lapho ngihambe ngiye koBulawayo. KoBulawayo kumele kube le-ofisi. Kathesi mina ihofisi nayo ngiyayinirentini khona nefenitsha yami ngazibhekela ngazifakela.
Kodwa uMnumzana Witness Dube oyebandla lethi MDCT uthi abameli be-CCC kabakhulume iqiniso esithi kusobala ukuba lokhu abakutshoyo lokwakhulunywa umkhokheli wabo akuhambelani.
Akumelanga ukuthi kube yindlela eyokuthi babe sebezindlela nje babe sebegoqa izandla. Simangaliswa-ke yilaba abanye bethu abebandla esikulabo abaphikisayo abe-CCC abasafuna nje ukudlala imidlalo labantu.
Bakhulu edale ePhalamende uMnumzana Kenneth Shokuda walile ukukhuluma ngodaba lolwesithi ukuphiwa kwabameli bedayile ePhalamende imali akulandlozulu ngoba zimali zomsebenzi. Umhlangano wanamhlanje ulandela omunye ophakathi komkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa namalunga ePhalamende la kuyona leviki lapho okuhlafune khona lolu daba kabanzi. UChamisa waveza insolo yakhe njalo amalunga ePhalamende lawo emchasisela ukuthi kungani eyithethe imali. Imali yaphiwa amalunga wonke ePhalamende agoqela wona awe-CCC awe-MDCT kanye lawebandla le-ZANU-PF. Uhulumende uthi imali izikwelede zokuncedisa amalunga ePhalamende ukuthi akhe kumbe athenge izindlu. Amalunga la athopha imali azithulela zwi anganakwenzakalanga lutho. Udaba lolu lwaze lwavumbululwa zintatheli zindaba kulapho uChamisa aqala khona naye ukusola amalunga ebandla lakhe esithi aphambanisile abaphathintambo bakahulumeni bebona baphiwa ingxenye yezigidi ngamunye 500,000 kwathi abasekeli babo bathola inkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000. Uhulumende usolwa kakhulu ngabaningi abathi udlalisa imali ebingaphathisa ilizwe kundaba zokutholisa uzulu amagesi aneleyo lokunye okuthiyeneyo. Ngimele esigwezengeni ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.